Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami nithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-16 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayela amabhasi abanye babo babe driver emthubo.
Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwe munye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBaitbridge. Labanye abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yokunqikilana kwezimoto.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumeni asincede la ngokudla acele kwamanye emazweni amadona njengasinceda ngokuthi
inkokheli zomdabu zesiqintisa komvuthu esigabeni sewange zethula ukuba ikadi selilala iziko emzini eminingi kubangelwa yisomiso. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxa ngokhetho lweSouth Africa kulandela ukwethulwa kwegama likamnumzana Jacob Zuma njengomkhokheli webandla eliphikisayo elemkhonto wesizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwe munye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBaitbridge lamhlanje emadabu kakusa labanye njalo abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yemota. Amapolisa athi umchayeli webhasi yeCity Bus ubezama ukuvika ubabhemi waseqondana lebhasi yako Blue Circle. Kwafa abantu abayisikhombisa khonapho khonapho ababili babhubhela esibhedlela. Amapolisa athi abalimeleyo basiwe esibhedlela seBaitbridge okuyikho njalo okulezidumbu zabafileyo. Amapolisa ethule amagama abahlanu abafileyo engozini le abathiwa Taurai Mugetiwa, Rangarirai Mbizo, Miriam Majengu, Lokleva Chikare. Kuthi eNorton amapolisa athi imota yohlobo lweToyota Aqua ingqikilane letruck yohlobo lweHonman Sino truck kwafa abantu abahlanu khonapho khonapho. Amagama abo nguTsungirai Joe, Michelle Matija, Sithabile Nothando Moyo, Eva Joyce Ngwenya loLeslie Mugwidi. Amapolisa akhuthaza abachayeli ukuthi bengagijimisi amabhasi ngesiqubu lokuthi bengachayeli ebusuku. Sixoxe locubungela izombusazo omnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ukumbuza ukuthi kungenziwani ukwehlisa inani lalezingozi.
Ikuningi okungenziwa ngombono wami. Okokuqala, bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani. Ngokuqala lokhu ngabantu asebevuthiwe yini abasebenolwazi emgwaqweni ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayeli amabhasi abanye babo babe driver emthova. Emthoveni le mabhasini kuthiyeni ithova zimoto ezincinyane yizo ezijahayo izihambe amapassenger. Ngakho-ke umuntu wakunisuka lakho khona abe emthobeni ahambe lakho ebhasini kubethe kudaleka ingozi ngoba ibhasi yimoda enkulu ayiphongweza nje njengemthobo. Okwesibili, amapolisa lawo kumele bakhangele ukuthi amabhasi la ahamba njani. Kubethe kuhluba ngoba amapolisa amaningi beziwa lokuthiwa ngumdizo bayadizwa bathathe izimali bakhangele eceleni sebethethe imali bafaka ezikhwameni zabo. okunye njalo amabhasi akhangele izicubu lezi ahamba ngazo. Kudala siyakwazi ukuthi amabhasi ayefakwa ukuthi ayigavena uyakusenzela ukuthi ibhasi ingadluli isiqubu esithize. Kulezi nsuku amabhasi akhona imota encane vele kawayibani. Uma uhamba imota encane ungabona ibhasi kulandela ngemuva ngcono uyekele edlule ngoba zihamba njengesavunguzane. Amabhasi bakukhangele izicubu lezi eziphezulu ngehliso kumbe ngikhanye kaninyane njengoba ngithithi ulizolo kwakufakwa into ekuthiwa igavena eyayisenza ukuthi ibhasi gijime icine lapha okumele icine kona hathi ukuthi ilandele ukucina kwe-speedometer. Okunye njalo kudala-ke laba abekuthiwa i-speed trap amapholisa ayeqatha ezihlahleni bafake bathathe imifanekiso nxa ibhasi isiza bathane i-speed kube yinkalakatha yetikiti lona lelo. Kumele-ke lakho lokhu kukhangelwe ngoba uyabe ungakwazi ukuthi amapholisa angaphi uzahamba ngonanzelelo nxa ungumtshayeli webhasi. Mona nxa kungazanywa eyinza yona leyo hhayi engxenye ingozi zingehla.
Manje nxa sikhangela isikhathi okwenzakala ingozi lezi siyasibona esikhathini esiningi kwenzakala ngezikhathi zekhefu kodwa kathesi nanku sekuqalisile ukwenzakala kungasokhefu uthi kungakuhamba njani ngakhona okwenzala?
Ye kuqinisile sibili ngoba ngekhefu abantu babejahe kuyafika endayini zabo ngaba amabhasi befuna ukuthutha abantu abaningi ukuthi benze imali kathesi zihambi sezilutshwane emgwaqweni la uyahamba sibilima ngomude ungabona umuntu esilindweni sayo ibhasi. Ngakho-ke lo mkhonomi lo umumo womnotho lo ofileyo wenza ukuthi bonabo abashayeli bamabhasi labanikazi mhlawumbe bathi wonke gada ibhasi kumele angene ebhasini yabo kube sekudala-ke ukuncintiswana-ke khonapho ngoba izihambi kaseziningi iyalokho ezaziyikho khona ngoba abantu abalazo izimali zokugibela amabhasi besiyalelane indlolo bekulula imali yakhona ubungagadi uyele ubuye uyele manje kathesi ukusukuma nje usiyagada ibhasi usiya kwenye indawo kuyakuthathela isikhathi ngoba imali yakhona uyabe ungelayo.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wendingindi luyaqala njalo ngolwesibili. Lolu gatsha luthi luzasebenza logatsha lwezemfundo lubhodabhoda endaweni ezigcwala abantu ezifana lasemasontweni emabhasini lakwezinye indawo. Lolu gatsha lukhuthaza ukuba lalabo asebeke bathontiselwa kumele baphinde njalo. Kolunye njalo udaba lwezombusazwe wake waba ngummeli wesigaba sezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala ubikwa ekwele South Africa uyahlolwa ngabodokotela ukuthi kalasifo esingabangelwa yitshefu. Usikhala owavalelwa esitokisini okweminyaka phose emibili uke wagula esejele ekhala ngokuhuda igazi esithi ucabangela ukuthi wafakelwa itshefu. Asenelisanga ukukhuluma lo Sikhala kodwa abasebenza laye bathi yena uziphilele emzimbeni inyathelo alithathayo ngelokuzivikela nje kuphela.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wakhobe mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela.
Kwezemaphandleni inkokheli zomdabu zesiqinti sakomvuthu esigabeni seHwange zethula ukuba ikati selilala eziko emizini eminingi kubangelwa isomiso sokuguquka komkhathi kanye lokuswelakala kwemisebenzi obekungaphathisa izakhamizi ekondleni izimuli. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usabela lolu daba ngokupheleleyo ekomvuthu.
Inhloliso yenziwe ngumsakazo weStudio 7 esecaweni lesi iveze ukuba izilimo eziningi sezilothiswe lilanga kusiba obala ukuba ababangaki abazachinza njalo lomganga womile ezifuyweni. Usabhuku unkosikazi Siphiwe Sibanda wevulindlela uthi isimo semanzonzo ebhukwini lakhe kanti losizo kalukho.
Langa lichisile labantu ukuthi bazakuya ngavele kasikwazi kumbe nxa ukuthi kule ndawo esingathola khona ukuthi abantu bephile njengathi sikhokhela abantu kubuhlungu ngoba abantu basifile emakhaya.
Olibamba lenduna umlisa uBishop Matata Sibanda ungeza ekhala kakhulu ngalabo abangaphilanga emzimbeni labasehlelweni lokunatha amaphilisi engculaza ethi ngendlala lenxa kungasabanga losizo bakhona abazasweleka. Uthi lokhe wathetshulwa yingwe kakaze akubone okunje.
Kambe siya phambili phambili kuzalunga la? Hayi kubuhlungu. Kubuhlungu. Akulalupho. Hayi ukuthi sithi kumbe lingaze line vele isikhathi esidlule. Akusela ncedo. Khangela utshana kudla. Isikhuluma ngenkomo khathesi vele kazidli sezidla amahlamvu.
Unkosikazi Jerry Tancube ohola isigaba semkhayeni yena ukhala kakhulu ngezifuyo.
Sesikhalela nje kuphela ukuthi izulu line linele zona izifuyo zethu. Okwabantu thina. Hayi, nginje ngihamba ngiye kumakhelwana oyabe dobhile ukuthi ngicele ngomganywana ukuthi angangicuphela ngigoqoze nje okwabantwana.
Usabhuku njalo ohola isigaba seBethesda eBHA uthi phezu kwelanga imhogo yilayo ilothisile.
Akula ngisho umuntu ozake athinte something ngokulinywe kuhluphile lonyaka. Kuhlupha izulu, kwahlupha ubudli, bekule qhele lathala avala. Baphinde abantu kwani kuzaba ngcono izulu lahamba lahamba.
Unkosikazi Ncube uthi lesi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende aphakame adinge usizo kwamanye amazwe.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumende asincede la ngokudla acele emazweni amadona njengasinceda ngokudla.
Ukwesaba okuphakathi kwenkokheli lezi kubikwa kusenzakala elizweni lonke ikakhulu yenyakatho yezansi yamaNdebele ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Uphenyo abasanda kuluqhuba luveza ukuba lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi okulethe iyezi elithiwa yi-El Nino elibikwa lizadonsa kuze kuyefika kumnyaka ozayo. Kodwa ekhuluma ngesimo lesi umphathi ntambo kahulumende owezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngolwesine ukwalile ukuthi sesibucaki isimo elizweni esithi iziphala zeGrain Marketing Board zilamabele adlula isisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 245,000 tons. Uthi njalo amanzi lawo enele elizweni. Wengezelele wathi uhulumende usezihlomisile ukuthi asize abalambayo njalo akukabinzima kangako. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula amalungelo abomama lamantombazana nango umhlonitshwa esixoxa laye.
Mina ngimsemeta ngiyemthovu ngidorothi moli itovu nginemishisipi. Abantu abaningi kuze ungahlupheki Sithandekile badwa ukuthi ligonyethi lakobulawa ngilule inhlanganiso ye-MDCT. I-MDC eyiye eyathiwa ngutsangirayo langase zavuthukana zawaninginingi kodwa yitho abathi ngilibayo ngoba sesizesigugelekiye siyababombela ngentanga besenza okwabo labo engenye okungabaphilisi abakubonayo labo lethi engenye kusasa singabaqhiye. Omama basemakhaya kunzima kakhulu kibo thina abantu abalala basemadolobheni yebo yebo nje siqoqe ukuthi kuyona le viki esiyivula ngemvula sibe singene siye phansi le-MTR ethimanimaneyo ngoba kulwane iminyaka sawenzela ngapha ema-Tiberland region kuyale minyaka sekungene siye ngapha ukwenzela ukuthi sibhalansane yikuyafundisana ngokuthi khona nje omama abaningi abakwazi lokuthi ukukhokhela izinobo ezikuyini yena ezakhe ilungile yikiphi ukuzivela imanyikale singabona ukuthi kuyasivumela futhi ukuthi siye kwenye i-region singaya njalo emajini omama yibo ababambilizi itona amadoda wona bathi bangopresident bangobani bafika kubomama engazange athwaleni umama esithini kumbe umama wasititi sitho ngakake bapresident engupresident enjalo ngaye ngalamama owakhe owomuzi wakhe hatshi owomzaka angake aba ngupresident isithuzi kathi yikho into engitengeke angake yuze kuthiwa khona ubaba okuthiwa ngumazakhela umazakhela ngumama umama akwanyisa umuze yedwa kuphumelele futhi udlule khathana okababa elo mkakhe umama yedwa akekho mama kumele bazinyanzelele kwefuna ukuthi sibadinga sithi ipaya bingakanani ilizwe likhalela amavoti ukuthi ngicela lisivotele ngeke sivotele abazaba ngomama babathwala 9 months esithini bekumemezela ukuthi umntwana azaphume akhule abe novotayo ivoti yena leyovele kayisiye yomuntu oyindoda kumbe livoti evele emntwini ongumkahle
sesikhangela ilizwe jikelele kuyini esingathi kusasaleli kakhulu ukuthi kufezwe ikakhulu kwezomnotho lapho njengoba sibona ukuthi kule ndlala isomiso lalabo abazisebenzayo abatholi okuthe xaxa
okusaleleyo sibizini mntanami kusalele kakhulu kube mama singaze siyengane kumbe sihlabisane kwaba ngabe ngikhuluma ngisithi abakhokheli bandlande ukuthi hhayi kuselwane ikhulume kuhle angisoze vele kengiyekele ukukhuluma ekuqinini kula mama abazisebenzayo angathi yacela iloni akayitholi iloni yangkhona ngingakunika i-example kule minyaka lapho engingababutha mine mama nge-women bank omama bengakamasenti kodwa kathiwa kabavule amabhuku ama-akhawunti kubenzela ukuthi imali zabo abazicelileyo zingene khonapho kuze kube lanamhla kulasenti abayizizayo anti yabona ukuthi ngikumunyisa futhi mama isenti abayazama ukuzithuthukisa ukuthi ngiyidala wena othi lezandla kelihlanganiseni omama kabakotelwa njengabo baba itho izinto zize zikele kulokho zithiwa hayi kwinyanga ezayo hayi kuvike ezayo ukukhangelelwa emuva kwabomama yikho okuzakwenza omama bangathuthuki ngokokuqala okwesibili okuzakwenza omama bangathuthuki yikuthi siphendu kanjalo thina sibe ngamathuni abantu abesindisa nxa sebefuna ukuthi izinto zabo kona zifeze uzakuza omunye umama esithi akulandaba leka ngonenzeka kuphiwe i-main win kurayiti bazangena-ke bagcabe ilizwe lonke begidina befeza izifiso zabo ukuthi zenzeke ezethu zifele emuva ngoba vele ngapho kumtshengisa nje iphisi iphisi nje yefeda hhayi yena kuyeke kubona kuyidalabayo ngoba vele yena kabadlethu khona kana sebona sekungemuva yinto kumele ukuthi abamama bakufunde senalokhu ukuthi bangaphengu ukuthiwa njengenhlanzi efakwa iwemfi ehukeni ibisi inhlanzi sibona iwemfi lekani ehukeni insimbi ingaphani ibisiginya ungakwazi ukuthi kathi siginye ukudla yena sithi hhayi sengisidla kathi yena siginye ukudla yinto esizenza nayo thina
lowo ngusenator Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT asidibanini njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana linami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lo mnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eye Zimbabwe Community in South Africa Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Siyabonga nakubalaleli.
Ya, ungasitshela ukuthi umumo unjani njengoba lo umnyaka kulokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Hayi, uzinzile nje umumo. South Africa ngikhangela mina ngiyibone one of those mature democracies, even nje kungabe kudonsadonselwana ngenkulumo akubi tense ngaleyo ndlela. Lakhona nje kuke kwaba ku-social media sekuvela sekungathi kulabantu be-MK abangathi bayethusela, kodwa-ke uyabona nje ukuthi ngabanye ababesenza ihaba nje ngento engekho. Hayi, kodwa kuzinzile khona.
Phambilini sike sezwa abanye abavela eZimbabwe belokwesaba ukuthi nxa sokusiba lokhetho kuzaba lalokho kuthiwa i-xenophobia, esingathi amavoti kuzizalwane ze-South Africa ngendaba yokuthi bafuna ukuxotsha abantu. Kuhamba njani?
Ngenxa yesimo somnotho, vele i-topic yama-migrants scapegoat yokuthi yibo abadala ukuthi isimo somnotho sibisintengantenge, ihlezi nje iyinto esetshenziswa ngama-political party amaningi, especially Action SA, hayi ikho topic yabumpela leyo. Amaqembu anjengabo FNSA namaqembu la akhokhekwa ngabo omakhenzi kanje bayasebenzisa vele as a tool for campaign. Siyakwesabela lathi ukuthi izalwane zakithi vele zisengcupheni yalokho nje ukuthi zikhonjwa yizo ezidala uhlupho. Kungaba kuyi-perception more than the reality, kodwa-ke it's an easy to sell thing ngoba vele isimo somnotho siyantengantenga so much that abantu abaningi bathwele kanzima. So kumele kube nayo i-scapegoat yokuthi kanti yini esidalela inkinga, kube sekuba nalaba abamaqembu amemezela ukuthi abantu bokuza yibo abadala lokhu lalokho. Emavikini adlulileyo khona apha e-Western Cape baqothulwe abantu basuswe ezindlini, sebehlaselwa kunzima, sebethwaliswe imikhungulu kwaze kwalamula osomatekisi klasisizwe. So into ezinjalo vele siyazi-expecta ukuthi zingenzeka zona, kodwa-ke ingalo mthetho yona iyasithembisa ukuthi hayi ikukhangele lokho izakuthi ibone ukuthi kugwenywa kanjani.
Bakhona abacabangela ukuthi ibandla le-MK umkhonto wesizwe linganqoba ele-ANC, ubona kusenzakala yini lokho?
Kunzima ukukutsho nje, kodwa-ke kuzaba nzima kakhulu ukuthi i-MK ilinqobe. Yona isangathola amavoti impela amaningi angadiliza mpela i-Hengzbold ye-ANC. I-ANC isizuza okulutshwane, kodwa ukunqoba outright angiboni kuzayenzeka. Kuzogcina kune-balance.
No, I will have problem here. I'm posing. Don't I continue?
Sorry.
Okay, ungavalelisa abalaleli.
Ayithanda ukuthi abantu baqhubeke belalela imhlelo. Sikhuthaze nabantu bakithi lapha e-South Africa ukuthi bangagxamukeli kwezepolitiki zase-South Africa, bangakhumbule nje abakulandileyo kuyikusebenza nokuziphatha kahle nje, kwenze ukuthi ibizo lethu ligezeke, kungabi easy ukuba yithagethi yodlame.
Hhayi, bezwakala, isibongile kakhulu. Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo uhlelo lunye ngesikhathi sinye ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, ngemva kokubhaqabula iqembu leDynamos ngeviki edluleyo, udlela evalweni umqeqetshi weqembu le-Highlanders uKelvin Kayindu phambilini komdlalo weqembu lakhe lelebulawayo Chiefs kusasa enkundleni ye-Barberfields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukayindi utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba kunzima ukudlala leqembu labomakhelwane.
and the derbies are not easy.
Umdlalo phakathi kwamaqembu aphuma edolobheni linye njalo imidlalo enje kayikho lula mhlawumbe isitha sethu esikhulu sokungaba yikudelela kodwa nxa singakuvikela lokho sidlale ngendlela esilungiselele ngayo singaphuma siphethe impumela enhle.
Lo mdlalo uyaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields kodwa iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliyabe lingekhaya. Ukind ukuthi kuyabe kufana nje lokuthi bayabe kuyibo iqembu elidlala lingekhaya.
That is our home ground, we are playing away from home.
Kusekhaya lethu laphana njalo siyabe sidlala singekhaya loba nje siyabe singalawa amalungelo abuya lokuba liqembu elidlala lingekhaya. Okusalayo kodwa inkundla esivele siyijwayele, sileqiniso njalo lokuba iningi labalandeli elizabuya lizobukela umdlalo kuyabe kungabasekeli bethu okuyinto esibeka esimeni esihle njengeqembu.
Imidlalo yeviki lesibili yesigaba seCasalaga Premier Soccer League iqale namhla lapho iqembu leZimbabwe Orally ebe ngutshikilo bhanqa 1-1 leGreen Fuel ngaseWadzanai Stadium eShamva. Ohlohlele iZimbabwe Ora nguWalter Musona kuthi ohlohlele iGreen Fuel nguDonald Ngoma. Iqembu leTel 1 libhaxabule leManyika Diamonds nge-3-1 ngasePata. Njalo abahlohlele iqembu leTel 1 nguPolyester Shoko, uBlessing Sibanda kanye noFrankson Bushiri. Iqembu eliphethe isicoco seligi yelenkezi Platinum Stars linqotshwe nge-2 kanyange leFC Platinum ngaseBaobab. Njalo ohlohlele iqembu leFC Platinum nguWilfred Mowirini. NgaseLuveve iChickenini leArnel Movers zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. IHerentals iChawe 2 kanya iCapes United ngaseNyamunga. Njalo abahlohlele iqembu leMakepekepe nguRalph Kaondera kanye loRodwell Chinyengetere. NgaseBarber Fields iqembu leDynamos libe ngutshikilo bhanqa 2-2 lele Wange. Njalo abahlohlele leDimbare nguDonald Mudadi kanye loEmmanuel Parker. Ikanti uMarceline Mlilo nguye ohlohlele iqembu leChipangano igoli lakuqala, kwathi elinye lakhona imvimbi yeDynamos uDonald Zunyayi uhlohle ekhaya. Ngomunye umdlalo ozadlalwa kusasa, iqembu leChegudu Pirates lizadlala leleZPC Kariba ngaseBaobab. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
America, VOA. Kuhlelo abaculi bethu leviki sihamba lomculi kamaskandi uFD uSmail Sechichi ephethe ingoma zakhe ezimbili asanda kuzethula. Isihloko sengoma yokuqala sithi Kufa Awudeli, kuthi eyesibili ithi Asivumeni Ingoma. Linsizwa idabuka kugodlwayo kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Banani bengelele emsakazweni Studio 7 nobingelelayo forward igube sizodabuka esilaphuze silala tshani. Sasenonyaka owodwa ngisemculweni, igama lomculo engingaziwa ngalo ngomculo uFD uSmail Sechichi, ngicula-ke umasikandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilala eSouth Africa endaweni yokuthiwa iSantini. Umculo wami ukhona nje kuma digital stores, YouTube, iTunes, wonke nje ama digital stores ukhona. Uyathi nje forward idube uzowuthola lapho umculo wami. Then inombolo zami ongafisa mhlawumbe uxhumana nami, inamba zami zithi 073 982 892. Njalo msakazi abangabe funa ama-USB atholakala ama-USB nawakhona, bangithinta kuzona ezinamba zami zefoni.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Afisa ukuthi abalandeli bawulandele umculo wami singeyisane emculweni. Siyabonga.
Yamuzwa uFD uSmile Sechichi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandes, divaneli njalo ngeviki kusasa. Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.